Sika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngalivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 4 kumfufu 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi akusilo qiniso ukuthi kule mali entsha ezethulwa ngenyanga ezayo, kodwa abazokwenzakalayo bathi kukhona ukuthaya amanzi.
Ngenzakala ukuthi amalungiselelo ngakapheli, so bengenzi announcement amalungiselelo engakapheli kungaba ludubo.
Imizamo yokususa umongameli welemelika umnumzana Donald Trump esihlalweni ngomthetho we-impeachment iqhubekela phambili.
Manje kwalo nyaka kunzima ukuthi kunzima kubula umuntu owathola isivuno nowayetholile khonokho okuncane vele sokwaphela.
Izakhamizi zenkayi ziyakhuluma ngodaba lokusilela kwemali lokunye okubakhathazayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi uZulu kumele achaye indiva amazwi athulwe ngumcebisi wakhe umnumzana Eddie Cross awukuthi ibhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe liza kwethula imali entsha ngenyanga ezayo. Umnumzana Cross olilunga lekomiti yabancebisi bakamongameli kundaba zenotho ubetshela umsakazo weZBC Izolo ukuthi iyeza imali entsha ngolwezi. Kodwa isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi umnumzana Cross ukhulume lokhu ezimele, ngakho uthi uZulu kamelanga akulalele. Lanxa kunjalo umnumzana Mangwana kazange awalandule amazwi kaCross. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye useke watsho ukuthi uhulumende uzakwethula imali entsha umnyaka ungakapheli. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungulayo zenotho umnumzana Masimba Kutshera wambuza ukuthi ulubona njani kahle kahle lolu daba.
Indaba le emali entsha iqale umnyaka lo oqala usakhumbula ubaba uthenda i-BTS yena i-RBZTV print imali. So sesikuzwa futhi ukuthi kukhanya ngani kungaba le mali ebuyayo ngoNovember. Kodwa ngokubona kwami indaba ekhona yokuthi u-Eddie Cross ukhulume engakazuzi clearance ukuvela e-Reserve Bank. Kodwa kungaba le qiniso sibili ukuthi kule mali abayihlelayo abafuna ukuthi ibuye lapha anytime soon.
Nxa kunjalo bakufihlelani pho?
Babe bengafuni ukuthi abantu labana izigilamkhuba lezigeleke iqe eziyenza ungalunganga zibe kwazi kulesikhathi ukuthi kungaba le mali ebuyayo. Kumbe baya bengalungiselelanga ukuthi imali ibuye. So kungenzakala ukuthi amalungiselelo ngakapheli. So bengenzi announcement amalungiselelo engakapheli kungaba ludubo.
Ukhona ukuletha imali entsha le kuzanceda uZulu weZimbabwe ngandlela bani? Luzaphela yini udubo lokusilela kwemali?
Nxa kuyikuthi asila production enzakalayo lapha elizweni, nxa kuyikuthi akula Zulu elizala elilomdumo lapha elizweni, nxa kuyikuthi i-politics zethu azilunganga lapha elizweni, angibona ukuthi imali entsha izaqeda udubo esilalo. Ngoba udubo esilalo yokuthi imali leyo izabuya iphume ebhenki yehluleka ukubuyela futhi ebhenki. Yilo udubo esilalo le mali ekhona khathesi. Ikhona imali eningi kodwa yikuthi iyahambela outside ama-banking channels. So udubo esilalo yokuthi singenza njani ukuthi imali ebuyayo kumbe imali ekhona ihambe isebenza ama-banking channels, atho ukuthi siyayithola esikhwameni zabantu makhaya.
Ukuba lesisindo khona singabona yini isi siba lesisindo esithe xaxa nxa iqathaniswa le dollar lemelika?
Angibona ukuthintsha konokho ngoba isisindo esemali enjengeZimbabwe uhambelana le production kumbe lezinto esisithengiselayo phandle kwelizwe. Nxa kungatshintshanga lokho, nxa singela ma-products esiwathengisa phandle kwelizwe, akumelanga sikhangelele ukuthi imali yethu izaba lesisindo esikhulu kakhulu. Sizala sigugudeka ngoba akula production enzakalayo, so sitsho ukuthi abantu bayabe thenga lokuthengisa imali hathi izinto ezibambekayo.
Alo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera ocubungula ezenotho ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo Studio 7 esePretoria eSouth Africa. Iningi emaphandleni lithi impilo ilokhu isiba lukhuni ngamandla ngenxa yendlala, ukuswelakala kwemali yokusebenzisa, ukumiswa kohlelo lokuthenga impahla ezitolo kusetshenziswa amabele, kukanti labagugileyo abasatholi usizo lukahulumende. Ngakwelinye icele, intengo yokudla ezitolo iqhubeka iqonga mihla ngemihla, zona iziphala sezibethwa ngumoya ngoba isivuno salonyaka besivele siyingcosana. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele uNkosazana Brenda Mpofu, isiphathamandla sebandla le-MDCT, owayengukhansila kaward 3 emlume khonale Henkayi.
Indleko zamabhasi kunzima sibili ngokubana kathesa ukusuka ewadini yani kuwadi 23 esitishini okuthiwa kukokenan yi-60 bond ukuya koBulawayo. Ukusuka ewadini yani usiye Inkayi center yi-30 bond. So kulobunzima obukhulu kakhulu, le mali yakhona njalo ayitholakali, kunzima kakhulu. Nxa ungayithola sugijimisele ukuthi kahle la uyedinga okuyi 10 kg, khona ngoba i-10 kg iyi-50 bond. Ngiyengangena namhlanje ezitolo, ngikhuluma nje ngisesente Enkayi, ngiyengangena ezitolo Enkayi ama ecotech kabasathathi kwezinye isitolo. And la bani bona labo abantu abangakuncedisa ukuthi wena umtransfer imali na kunika i-cash sesithi half half. So nxa wena uyabe ufuna i-60 sokumele ukuthi ufake u-120. Yibo bunzima sobukhona.
Qala kwakuthiwa umuntu engathenga aletho kunye kumbe umumbu abasethola impahla izitolo, lokho lukhona yini lolo hlelo?
Kulonyaka kalukho uhlelo lwama-pros, anti babe sithi ngama-pros. Kulonyaka kakula uhlelo lunjalo, akula ngoba abantu vele bazilambela. Babengani batholile, babegijima besiyathenga ngamabele, begayisa ngamabele, lezikolo lapho kubhadalwa ngamabele bekungcono lapho. Manje kwalonyaka kunzima ukuthi kunzima kula muntu owathola isivuno, lo wayetholile khonokho kuncane vele sokwaphela. Aye GMB abathengisa kulamalanga ukuthi bayathengisa. So manje thina abanye sikhatshana, amawadethu akhatshana, uyasuka uqonda ukuyalala khona kwenze ukuthi lawe uvuke uthenga. Manje ayisithi sonke silezinqola ngoba kukhatshana Enkayi. So kusithi-ke bengabuya bona la bezothengisa sebevela uthenga khonapho, sebesibhadalisa igogoko eli-160 bond, igogoko elilodwa. So then ukugayisa i-$5. Ngikhuluma nje kathesi ichukela i-40 bond, i-cooking oil 2 liter i-50 bond. Ngikhuluma nje akulanto ebambekayo sibili, kusho ukuthi indlala nje izasibulala nje. Ngikhuluma nje kathesi silezalukazi lezi ezizuza amabele ku-social welfare. Izalukazi zewadi engangiyikhokhela mina wadi 23 lokho ezigcine ukuthola amabele ngoJuni. Bayalamba kakhulu, akula madona ngenelayo ukuthi bazoncedisa njengalokhu kade kusenzakala kweminye iminyaka. Lokudula kwezimpahla, impuphu 10 kg sithenga 50 bond. So umuntu vele uyabe engelayo yena leyo mali ukuthi athenge.
Uthe abagogileyo abasatholi ukudla, kungani njalo babekuthola ngaphi?
Kade babancedisa i-social welfare. Okwakhathesi angisakwazi ukuthi kathi ongabe sokubambile kuyini ngoba lokho begcine ukuthola ngoJuni.
Lo ngunkosazana Brenda Moyo, isiphathamandla sebandla, ngiyaxolisa, nguBrenda Mpofu, isiphathamandla sebandla le-MDCT owayengukhansila kaward 23 emlume Enkayi, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le Enkayi. ake sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi kulezizalwane zakwele Zambia ezimbili ezigalule zafa emfuleni uZambezi ezilithumi lambili azazakali ukuthi zingaphi okugoqela ezeZimbabwe kulandela izulu lesiqholo lesiqotho eline eBhinga. Abantu laba bebesesikepeni esibikwa sitshaye idwala sabhewuka. Iphephandaba lebulembo lezimlive.com lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usevumele otshekitsha ukuthi bangene eplazini likankosikazi Grace Mugabe eMazowe. Leli phephandaba lithi lokhu kubonakala njengokuphindisela ukwenziwa unkosikazi Grace Mugabe ngoba wala ukuthi umkakhe angcwatshwe eHerozi Acre eHarare, wayengcwatshwa ekhaya. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp.
I've never seen ama failures anjengabo Mnangagwa lo Mthuli Ncube. These guys babehave ungani kabafundanga. I don't know shoko ukuthi omunye kuthiwa ngu-professor of what. Uyehluleka uvele angikwazi ukuthi wenza yini i-finance, ngakwazi ntutho. Ilizwe lapha abantu sebethwele nzima eZimbabwe bakithi. Kodwa-ke angiboni sifika kuJanuwari beloko bekhona laba bantu bazaphuma kuphela. Ngiyabonga.
Enjani mphakazi, ngu-Counter Sibanda lapha eBotswana. Mina ngiyajabula kakhulu uma ngizwa kuthiwa umntakankomo besithi khona ufuna amathambo kayise agejwa asiwe ekhaya. Vele ikho esasikuchilo lathi lokho vele siyakusapota sibili, siyakusapota abantu babakusapote sibili. Sifuna umdala agejwe alethwe ekhaya, agejwe ngamakhosti awezanu vele ngawehulumende, ngoba le phakeji kankomo thina vele azange sayizwa ukuthi unkomo uthi ayiphuma wani iphakeji enganani. Mgabe sizwile uthe lanxa etshaywe ngekhuu kodwa waba lenhlahla wanikwa 10 million iphakeji esiyizwile, enye sakwazi yahamba ngodlu ngaphandle. So besifuna sibili umdala agejwe, agejwe sibili. Asikho kuzila, kuzile njalo siyomhlolo, kuyakwaniseka. Umuntu uyagejwa nxa engangcwatshwanga kuhle, uyafela kwelinye ilizwe nanxa singamathambo anjani, uyagejwa vela asomhlolo. Umdala agejwe lathi siyamfuna ekhaya, kabuye kithi labantu bakiwa lapho.
Livuke njani basakazi, labalaleli uthokazi jikelele. Bakethi ntike mfaku wami umbono angazipha aboroni. Bengilo mbono engiwubona usungani usukhona lapha lakuwasapu phezulu lapha. Umbono wokubani singabantu besiNdebele xa siqinisile ukuthi sikhathele ngezenzweni zabantu laba, sikhathele ngohulumende lo wezano owasihlamulela ngo-1963 wasijezisa, wasifaka ubunzima obukhulu ukuze kufika lanamhlanje. Likhuluma kuntu waliza wonke esibhedlela lanhlanje kunzima obufake izona PF. Yikho umgabi onguye wabisa lobo bunzima qala. Usetshengisela ukuthi kaso hero, utshengisela ukuthi vele kasoqhawe. Ngempela vele wayengasoqhawe. Yikho besifisa ukubani ngakuyangena engqondweni zabantwana bakankomo, nalaba abathi baseli bephethe izaphu, babonisane unkomo mafuyane bonke abantu besiNdebeleni basiphume eHerozi bagejwe baphume, isale ize kumbe isale ilabantu bakhona ngale ngasesishoneni, abantu besiNdebeleni baphume baye emagumeni abo. Omnikita omangena, siyacela kubani sibili nqabe sizwa abantu abayizihlobo zabantu, akuphakameni ke sitshengisele ukuthi siyangaphi, sifunani, sazondani, kwini okwasihlukuluzayo. Abathwalwe kungangcono bayenkulumane lapho kulele khona amanyama qhawe ezipra khona. Siphumenini ebantwini labo, ke sibatshengisele ukuthi abasenza khona babe ngayenzi izinyamazana, babesenza abantu. Ngiyabonga. Sihlobo zami, ngicela ngathi sibili ngangena ezihlizweni zabaningi.
lapha eJohannesburg. Isifiso sami ukuthi ngayo uhulumeni kamnango wakho uyabambana lomnumzana Chamiso MDC ilizwe liqhubekele phambili. Kulokuthi abantu beqhakathekise ubukhulu babo lamabandla abo kumele beqhakathekise impilo yabantu. Ngaphandle kokuthi behlangane la mabandla amabili besebenze ndawonye, akulanto ezalunga eZimbabwe. iZANU-PF ayila solution, kodwa iMDC solution ilayo.
Linjani mthwakazi omuhle, hayi thina siyaphila noma nje izinhliziyo zicabanga emuva ekhaya ngendlela esihlupheka ngakhona shwa esiziqeda iminyaka leminyaka sisemazweni abanikazi benhlupho esasinikezwa ngabasibusayo. Hayi kunzima, impilo inzima sho.
Linjani Studio 7 labalaleli be-Studio 7? Hayi mina igama ngukabadela kancube lapha seJoburg, but ngokuzalwa mzalwa elupani lapha, but ngakhele ebhinga lapha esibila u-4. Mina kusenhliziyweni yami lapha ngakusho ukuthi iZANU PF thathe izinto zikamgabe wonke ezingaphandle kwelizwe, imali leyo ithathe ifake into yelokho ngisayisho namanje. Abe bayithatha le mali le yonke, thengisele izindlu zonke, thathe konke nje bekuthengise benikeza abantu abahluphekayo eZimbabwe. Because umgabe vele bezintshontshela imali for 37 years lezi elokhu ebusa ezithathela imali. So kungaba kuhle ukuthi ama-assets akhe angathathelwa wonke, angavusa i-economy than ukuba lokho belwisana bakhuphula izinto ukudla emashopu kuyakhuphuka, kutshula yonke into abo 300%. Wathi abantu bangikhona imali bengayiholi, plus le mali yangikhona ingekho elizweni. Babengathatha yonke i-property yonke kamgabe bezofaka elizweni, i-economy izovuka. Then umnangagwa akayeke uhamba esiya emazweni erobha abantu ngesikhava sakhe lezi esithi eZimbabwe yonke into i-right. Akulanto e-right, ama-sanctions lana afakelwa bona. So why bengafuna ukuthi bevume ukuthi baba wrong? Because kubulala thina manje. Bona ibaba wrong, abavume ukuthi ama-sanctions lana bona bezethule bona, bengafuna ukuthi ekhutshwe ama-American kumbe ama-British.
Siyabonga ngabalaleli bethu labo ke kade besipha imbono yabo okusezinhlizweni zabo abasithumele zona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Imizamo yokususa umongameli Donald Trump wele Melika esihlalweni kusetshenziswa umthetho we-impeachment iqhubekela phambili. Izolo wayengummeli wele Melika elizweni le-Ukraine umnumzana Kurt Volker uphe ubufakazi phambi kwedale le-The House lapho athe igqweta likamongameli Trump umnumzana Rudy Giuliani wayephiwe imbiko yamanga iziphathamandla zakwele Ukraine ezacelwa nguTrump ukuthi zidinge okungangcolisa omunye wabafuna ukuncintisana laye kukhetho lomnyaka ozayo lokudinga umongameli umnumzana Joe Biden. UTrump ubikwa wamisa uncedo olwalumele luphiwe iUkraine andubana lidinge okungabhica udaka uBiden. UVolker ngowakuqala ukupha ubufakazi kudaba lolu olukhangelelwe ukuba labafakazi abaningi abazabuzisiswa ngamakomiti edalele ephalamende. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni, saqala ngokumbuza ukuthi ulubona njani udaba lukaTrump.
Mbona ngathi kuloko ungathi khathezi ungathi kuyamgombolozela ukwedlula any other time, ngoba engibona ngathi sibili ngibona ngathi kubi sibili kulaphana engathi uvusana lo reporter lwana phambi kwabantu. Ambona ngathi hayi kungathi kakumhambeli kuhle sibili, kungathi kufuna ukumthandela siyokwinto kwakhona.
Ye, siyabona ukubana iziphathamandla zikahulumende wakhe ezigoqela owayengummeli wele Melika khona le e-Ukraine obesipha ubufakazi, ubona ungani abantu abanje bengapha ubufakazi kuzangezelela yini kumbe kuzamgezisa izandla zakhe zisale sezimhlophe?
Kuzakuya ngokuthi bakhulumani bona bofakazi, kodwa ke mbona ngathi okwento konkona yena lo okuthiwa ngumpembe muntu lo whistleblower mbona ngathi wakhuluma izinto eziningi laphana ezigoqelayo ukuthi lanxa kuyikuthi abakuboni laba abanye engxenye bazagcina bekubona ngibona ngathi kuyathandela zibilo kwinto kwakhona yikuthi nje nongumuntu olenhlanhla yokuphuma kuthandelwe kodwa-ke khathe singamboni kuhle sibili
ye kodwa-ke siyabona ukubana yena uyala elokhu eqinisa ikhanda lalokhu nxa ekhuluma uyakhuluma ukuthi khonokhu engakukhulumayo ngiyakukhuluma akuphinde futhi azakhulume lokuthi ele China kalicubungule uBiden engabe thembeni kani
hayi angithi vele nxa ibhiza zelisifa liyaraha mna mbona ngathi kuraha mpela kwendoda kodwa-ke nxa ngibona sibili hayi imchilo yakhona iyambopha sibili iyamthandela angingazi engxenye kungalahleka bona ababambe imchilo kodwa-ke yona imchilo ingathi iyamthandela sibili ukundoda yambona ukuphuma kwakhe la ngoba kwinto kwakhe kukhanya ngathi kudala nokuka kuzange kube yinto okuthiwa khathesi bengilalele nje khathesi lapho omunye echazisa lapha ngoloya lo ujuliana ukuthi wasuka nini wahamba nini waya khonale waphenduka wabuya lapha kuze fika khathesi yinto endala esuka khona lobo 2016-17
Lo-ke ngumnumzana Raphael Mthombe nisizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika obexoxa le-Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Texas.
UDC ukhule ethanda ukuhlabela endaweni ezijeneyo njalo wayetshaya lamarimba ethanda lokugida. Ucule imidumo eminingi ethiyeneyo waze wathi esesegoli wangena estudio lapho acindezele khona idlalade lakhe elitsha elilomdumo wehlengeni.
Iyeiye sanibonani sanibonani, igama lami ngu-DC reggae artist kodwa elokuzalwa ngu-DC Sibanda. Mina ngiwasenkayi emchabi, ngakhulela emzilikazi, ngafunda njalo emzilikazi high school. Indaba yokuhlabelela ngafakwa yila majito okuthiwa i-KG Mafia. We had a hit track okwakuthiwa u-Asikwenzi. That kwaito track yaba famous kakhulu.
Abaculi abaningi beZimbabwe bakhala ngendleko zokucinezela imiculo yabo yokuthi itholakale ezitolo. UDC kunjenje elakhe idlalathe alikatholakali ezitolo kodwa laba bafuna umculo wakhe kuba kuhle ukuthi bathintane laye.
Iy'ngoma zona zikaphumi but umuntu ongifunayo ofuna ukuthi sixhumane angangithola ku-Facebook DC Sibanda, on Facebook DC Sibanda, and then on Twitter it's @1DC and then ku Instagram nakhona it's @1DC ungithola lapho ongifunayo. Then i-number zam it's 078 573 9045 as if you are in South Africa. Thank you.
Dabuka omnyama bambile khona le phansi enkayi ucula esemzansi Afrika emshishi emsawawa egoli yiyo phela umdumo wakhe ahlakaza ngawo umdumo wamakhosi.
Iregi abantu bona bayamukela kahle nje just that nathi siyenza ukuthi i-appeal to the new generation and the old generation. Ama shows we do in South Africa nokufika eSouth Africa Bonus Cafe ngithole sendaweni doing performances and nasezim kobulawayo also been to the Seychelles. The response is actually ayoniye jabulisa kakhulu.
Call me your babe, give me your love. We don't want no other girl, we don't want no silly games. I'm a hot call, love and ngobunzima bempilo kwele Zimbabwe. Abahlabeleli abaningi beZimbabwe abasecathulayo kwezomculo balubhekisa eMzansi ukuyazama ukucindezela imculo yabo. Bengafika eGoli badinga imisebenzi ehlukeneyo yokuthi bathole imali yokubhadala ama-studio ukuthi bacindezeleke izingoma zabo. UDC laye uziphandela eGoli. Igama lami nguEzra Jesus Banda. Bye bye.
African Queen ingoma ka DC Reggae. Yes, bongeke lo Ezra Jesus Banda osethulele udaba ingqoqo ke ayenze lo DC Reggae. Yes, ligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Uhulumende uthi akusilo qiniso ukuthi imali entsha izethulwa ngenyanga ezayo. Kodwa abazokwenzakala bathi kukhona ukuchaya amanzi. Imizamo yokususa umongameli welemelika umnumzana Donald Trump esihlalweni ngomthetho we-impeachment iqhubekela phambili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje asidibaneni njalo ntambama ngo 7:30 kumbe ekuseni njalo ngomvulo ngo 6:30. Igama lami ngu Chris Gandhi.